Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavinkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kawuthembisi indlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadini ale egeshini okuyimbisi. Ngakukha lokhu kwelela ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu. Idlulile lelo la. Elakusasa akwazi. Abekhona abazweleyo ngosedrobheni emphathele u-10 kg. Sesidla kanye ngelanga njengezendalo.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi abazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali vele sesiyakhona ngasekhohlangeni ngomzali wakhe. Kodwa mina nxa kulomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nanko kuyi $5 ngingathenga umakhelwane eshiye ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kwenjani esikhona sishiye kuzithi sinyaka sithole ukuphila.
Ukhansela bekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla okuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlela kanika abantu i-staple diet awunika amabele banike okuyingqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke yiyile. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nini so ekunganikanga uzolahlela yini. So uhulumende kanika abantu ukudla kulo msoco. Abantu kathesi abaningi laba bathi asisayi emathoyilethi so silama incidents abantu bathi mina ngisayi ethoyilethi sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Sibanda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu. Ngenkukhu inasezi sibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima. Sekumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isiluku. Sihlale phakathi singasaphumphani. Yikho ukudumbu ngaba la inkukhu. Manje lakho ukuthi ifake phakathi kwesiluku ungelakudla uzayinikani. Kuba nzima. Kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izinto bhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilugu eminye imizi akula nkukhu ngenxa yamakhanka.
Unkosikazi usitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalamnyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi hayi indlala elikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose ezigidi ezilikhulu lamashumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.